Kungqoqo ayenzela lumsakazo. Umnumzana Thandeko Zinithi Mkandla, ongumbalisi oke wasebenza kabanzi labasakhulayo, upha umbono wakhe ngalolu daba.
Iqiniso ukuthi abatsha befuna bengafuni, bethanda bengathandi. Isimo lezi ezikhona elizweni siyabathinta emini ekuseni lantambama lebusuku, ngobana yibo abagcwele nzima kakhulukazi.
Omunye njalo osakhulayo, umnumzana Gifts Ziba, ongomunye wabakhokhela inhlanganiso yonkankaso owetha Jamuka noma sesijikile koBulawayo, uchasisa ukubana abatsha bazobe bedlala ndima bani kwezombusazwe eZimbabwe.
Thina njengabatsha, umnyaka mawuqalisa ke sizabe si-involved kuma-processes alungiselela ukuba nomgawu ukhetho luka-2018 lube lulo kuthula njalo libe lilo kunanzelela ke amalungelo abantu ikakhulu thina njengabatsha.
Bonke bobabili baphinde bapha umbono wabo mayelana lomthetho owalisa ukuvota kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni olokhe usachukwa lasedale lephalamende abapheshe bazama ukulwisa ukuthi baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abiko kukhetho luka-2018 lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende.
Owebe udubo esilalo kuleli lizwe uhulumende esilaye kalandlebi kalaleli ngezwa muntando kayiphikiswa.
Lokhu yikho esikubala njengokunye kokuphumelela kwezinto esasiziphusha thina njengabatsha, kuba nalaba abapheshiya bavunyele ukuvota ngokuba bayisizalwane bangabantu abalamalungelo ke njengokuzalelwa kabo lapha ke eZimbabwe.
Esephatha udaba lukamongameli Robert Mugabe osevele ekhethwe libandla lakhe le-ZANU-PF ukulimela kukhetho oluzayo luka-2018, usiziba uthi le into edanisayo kakhulu kwabatsha balelo bandla. Ethi ngesifo sakhe ngabe abasakhulayo kungakhathelekile ukuthi bangaliphi ibandla lezombusazwe, baba lombono omunye wokuthi kukhethwe umongameli eseselamacebo amatsha angcono okubusa njalo bebambane, baphiwe ithuba lokukhulumisana labadala ngalokho abakufunayo njengabatsha langokuthi ilizwe libuswe njani. Ukuze lifunde kabanzi mayelana ngalesi sihloko, hambani ku www.voandebele.com. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingu Mike Hove.